sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 20 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlano kuthange abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela phandle. Abanengi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa iCOVID-19 emingceleni kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurahundi koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlanu 581 ngomgqibelo abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela emazweni afana leSouth Africa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abangu 557 babantu laba babotshelwe eBaitbridge kwathi abanye babotshelwe emngceleni wenyamapandalo weChirundu. Kunakanelwa ukuthi abantu laba ngabasebenza phandle asebelanda ikhefu leKhisimusi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umlayo ophoqa bonke abavela phandle kwelizwe ukuthi bahlolwe lumkhuhlane nxa befika emingceleni njalo baphinde bagcinwe kuma-quarantine centers kungakhathalekile ukuthi balawo na lumkhuhlane kumbe kabalawo. Amapolisa athi kulabantu abalitshumi lanye njalo ababanjwe iCOVID-19 ababaleke ku-quarantine center eBaitbridge ngolwesine. Isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube uthi ukufohla abantu bengahlolwanga lomkhuhlane kufaka uZulu jikelele engozini enkulu.
Kuyinto eyingozi kakhulu, kuyaba ngokuthi leli gciwane ulithelele umntwana, ulithelele umama, ulithelele umalukazana, ulithelele ugogo, ulithelele abantu abahlukahlukeneyo, limemetheke ligcwale emphakathini, ligcwale indawana zonke. Kuba ingozi enkulu kakhulu, ngakho kuyadingeka kakhulu ukuthi abantu bakuqaphelisise kukhona lokho. Abantu bangafa baphele du, liyabulala leli gciwane, seliqeda abantu emhlabeni. Asikunanzeleleni ukuthi kule ngozi enkulu, sivikeleke. Ukuvikeleka ukuthi uhlolwe, uvikeleka ukuthi ubhalise, udlule ngendlela efaneleyo, ukuthi lanxa ungela maphepha, lanxa uzadlula nje ungela maphepha, kodwa dlula uhlolwa ukuthi ngabulalo kumbe kawulalo, ukuze ungalimemethekisi nxa ulalo, njalo labanye labo abadlulayo bangalimemethekisi, kugcine sekusifa abantu abaneyo. Ingozi ikhona, abantu abaziphathe ngendlela efaneleyo, iyamemetheka iCOVID, igcwale yonke indawo, ibulale izihlobo, ibulale abantu emphakathini, igcine ibanga ukuthi kuvalwe izikolo, kuvalwe amabhizinisi, abantu babulawe indlala. Ngakho ke kuyinto embi kakhulu ethusayo ukuthi kulabantu ngalesi sikhathi abadlula nje, kodwa kakumangalisi njalo, ngokuba kumele khona lokho sikukhumbule ukuthi abantu abanengi incwadi kabalazo, ngenxa yokuthi zona incwadi zokuhamba vele kazitholakali, nanku sezikhweziwe futhi sezidula kakhulu kulalokho akade zikho khona, kusho khona ukuthi abantu abanengi baze behamba bengelawo amapasipoti lawo, kube sekumemetheka igciwane leli.
Kuyini ongakuxwayisa?
Into edingakalayo ngalesi sikhathi ukuthi abantu bakhumbule lokho okubekwe umhlaba wonke jikelele ukuthi kuqakathekile, esibala ukuthi sigeze izandla kuso sonke isikhathi ngamanzi alesepa ahlanzekileyo, sisanitize kuso sonke isikhathi, senze lokho okuthiwa yi-social distancing, ukuqhelelana izikhala, singaye endaweni eziminyeneyo lapho kuyagidwa khona, singaye emaphathini siyegida. Ingozi inkulu kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu, ngokuba yikho okuthandekayo ukuhlangana abantu bayenatha ndawonye, bayigida ndawonye. baya kufaka abantu ngalokho asinga ehlanganyeli lapho kule micimbi khona ukuhlangana abantu abanengi asihlale nezindlini sidlene lokho esikudlayo sijabule singa sibalutshwane singabange ekhaya singayingaphandle ngokuba leli gciwane lingamemetheka libulala abantu abanengi kakhulu.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Amazwi kaNcube agcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Abantu bangaze baba le midlalo ehuga abantu abanengi abalakho ukuthi bamemethekise lo mkhuhlane. Siyaxwaya njalo sigqugquzela abezempilakahle ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kulabantu abavela phandle kwamazwe abayabe mhlawumbe bechaphe imingcele ngokungekho emthethweni bangazange bahlolwa babanazelele labo bantu kufundiswe labaphathi bezigaba abanjengabo sobhuku ukuthi nxa kufika abantu abavela phandle kwamazwe ezigabeni zabo bazame ukuthi bababonise ngokuyahlolwa njalo basebenzelane duze labezemthetho labezempilakahle ukuthi baba reporte labo bantu inxa kuyikuthi banakanela ukuthi kababuyanga ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi kubonakale sibili ukuthi bahloliwe abala lomkhuhlane ngokuhambelana lezinqumo ezifakwe nguhulumende ukuthi abantu abavela phandle kumele baziphathe njani njalo kube ngabantu abahloliweyo uma bengena emingceleni yelizwe.
Emakhaya lapho elisebenzela khona ungathi unjani umumo?
Siyezwa lapha lalaphana ukuthi abantu babanjiwe lo mkhuhlane kodwa kuyabe kusenzakala kakhulu enkabeni yama growth point yalawo makhaya esingathatha sithi njengelupane ukuhlolwa okukhulu kuyabe kusenzakala mhlawumbe edolobheni lelupane kodwa emakhaya ngqo kanye kuma villages kungakade iswa kakhulu ukuhlolwa okungabe kusenzakala ukuthi abantu abaningi bangabe beubamba lo mkhuhlane kodwa kungelandlela zokuthi bangahlolwa kanjani sikhangele lokuthi ezigabeni eziningi akula sibhedlela lapho ukuthi abantu nxa besizwa bengezwa kuhle batholwe ukuhlolwa masinya kodwa kunkaba yama districts ngathi kuma growth point bakhona sibili asebethe babanjwa lomkhuhlane kungakho ke siyaxwayisa izakhamizi siyaxwayisa abahlali ukuthi uma bebona besiba lama symptoms alawo mkhuhlane bengakuthathi lula ukuthi mhlawumbe bethi ngama flu avele ehlala ebhahile kodwa basondele babone abezempila kahle masinyane lomkhuhlane kulengozi yokuthi ungamemetheka ubhahe abanzi kakhulu nxa sisiya kukhefu lwekhisimusi lakukhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha kungakho ke kuyasweleka ukuthi abezempilakahle basabalale ikakhulu emakhaya lapho okungatholakali lula khona imbiko yalimkhuhlane ukuthi badephise imfundiso ngalomkhuhlane babatshele lokuthi indlela ezijwayelekileyo mhlawumbe zokuthakazelela okhisimusi omnyaka omutsha kabazixwaye.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngesikhathi uhulumende eqoqa ukuthakazelela usuku lokubambana kwezaphu lezano olwe Unity Day ngolwesithathu mhlaka 22 abenhlanganiso yeibhetshu likaZulu baqoqa ukufola kobulawayo bekhumbula labo ababulawa ngombhuqazwe wegugurawundi. Inhlanganiso le imema abantu ukuthi baphatheke kulomkhosi begqoke impahla ezimnyama. Iti ukufola lokhu kuzaqala esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho kusiya eStanley Wall. Mhla ka-22 kumpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulapho uNkomo loMgabe abasayinelana khona isivumelwano esaqeda ukubulawa kwabantu beMathebeleland labeMidlands ngamabutho e-5th Brigade. Lompuqazwe wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezabelweni zombili. Sixoxele siphathamandla seibhetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Wonke u-22 December lilanga lapho esikhumbula ukumiswa kombhuqazwe esikuthi end of genocide day. Siyazi ababulala abantu bafuna ukuthi abantu bebe lenkolo yokuthi lilanga lokubambana, kodwa thina sithi hayi, lilanga elamisa ukubulawa kwabantu, lilanga elamisa ukudlongulwa kwabomama, lilanga elamisa into zonke ezimbi ezenziwayo ngohulumende esigabeni seMathebeleland North neMathebeleland South lakobulawayo laseNkabazwe. Abantu babulawa, omama badlengulwa, ulabantu lanamhlanje abangazakaliyo ukuthi bangaphi, ulabantu ababevalelwe ngokungaphandle komthetho emajele ngenxa yokuthi babe lembono etshiyeneyo. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu.
Kungani lisithi lizaqoka ezimnyama kanti njalo kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bahlale besazi ngombhuqazwelo?
So thina ngenxa yokuthi isehlakalo lesi akuzange saphiwa ithuba lokuthi abantu abalahlekelwe izihlobo bebe lesikhathi sokuzikhalela, njengenhlanganiso lilanga esathi lilanga lokukhalela abantu ababulawayo, esintwini sakithi abantu umuntu engafa siyahlangana sikhalelane, kodwa abantu abakalitholi lelo thuba ngokupheleleyo. Abantu kabazilelwanga, kabadlelwanga inkubalo. So ngokunjalo yikho sigqoka into ezimnyama siyabe sizilile. Okunye okuqakathekileyo ngaleli langa yikho ukubana ngoba into yegenocide ngenzakala ayisapheli, ayisapheli yama sibili, kodwa each generation kufuzibe kwazi ukuthi hayi, at one point in time this is what abantu beZimbabwe went through. So it's about memory transfer about that day. Siyabe senzela ukuthi lokwenzakala bengakazalwa bebekwazi ukuthi hayi, abazali bethu, omalume bethu, abafowethu, abanye ama-fellow Zimbabweans, this is what they went through ngohulumende wethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetho likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi abafundi abale COVID-19 basele ezikolo bekuma quarantine ekuvalweni kwazo ngolwesihlanu. IHerald ithi abezanu PF sebethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla ezabelweni ngokuthula. Lolu khetho luvikwa luzaqhutshwa linyanga ingakapheli. INewsday ithi ingcwethi kwezempilakahle sezichothoze uhulumende ngokwehluleka ukugcwalisa iziqondiso zakhe zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eziphoqa bonke abangena elizweni ukuthi baye ku-quarantine. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamile Nkomo, Chris Gande, Losiswethu Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle lezi elisinika zona. basakazi bethu abathandekayo. Hey, mina ngiyajabula kakhulu sibili uma lindaba engizwayo ukuthi umama uMakhupu ufuna ukuxotshwa ngale ku-MDCT. Kungaba into ejabulisayo kakhulu 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 sibili uze la yafunda isifundo lesiyana wayesenza kubantu bethu be-MDC Alliance wahamba wabaxotshisa ePhalamende kaxotshwe laye kufana nesiboni. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli beStudio 7 bantu abathandekayo bantu abahle siyalibonga kakhulu basakazi sijabulela indaba lezi sinikeza zona ya siyayingaluza udaba lapha ngimamela udaba lapha umama uMakhupu thokozani ukhuphe nangonyose osekhalisiyoweyoye lapho sezwakala ingane sokugijinyiswa amaphepha ekhothi sevimba ukuthi omanzola bangamxotshi kuyasimangalisa nanti kati uMakhupu ukuxotshwa ephalamende ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende angithi nguye umenzi wakho lokho nguye umqali wakho nguye okuqalayo lokho nguye umnikazi wakho futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha awafakayo eyayikhothi angazi nokuthi ma kuvuma ihlithade lobeyefaka kuma-public toilet ama-city council abantu bazisebenzisele amaphepha lawo ama-toilet lapho bavele bangamameli idoti yakhe le sazama ukumbonisa lo mama noba ama-audiwet engabalwa nje kustudio 7 ngoba abantu baningi sasike sazama ukuthi sikhulume laye sim-advise simbonise through yona ama-social media njengabo kustudio 7 sinje ukuthi bangamameli ukuthi uMakhupu abantu labo bakusebenzisa be very careful abantu bezanu labo bakusebenzisa sebemsebenzisile manje sebeqedile ngaye manje sebemphoselale futhi angazi ukuthi umlimi kangenele uMakhupu bamxotshe bathi nxa bemxotsha base bambumbile bamfremele lamacala bamgweba ejele ukuze umama akatsheleki lo udilize into eziningi kakhulu angeke akhale ngoxotshe ephalamende phezu kobe xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enziwa waxotsha abantu abaxotsha abantu esetshenziswa namhlanje ukuthi abamxotshi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhle umamakhe siyabezwa nje bagawule laba lalo umfana lesimuzwayo lokube kuthiwa ngumabutho mbe kuthiwa ngubutho moyo okweze-youth okuzano lo silicebise madoda izano lizalidampa kuphela gawule ziyeza madoda nangumakhupu
salubonani kustudio 7 hayi bengicela ubuza ukuthi kanti ubaba uMnangagwa yena iStudio 7 uyasilalela yini xa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho uyazizwa yini mina nginqobile ngilapha eBotswana la bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport lezincwadi zezithupha ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi xa eyazi uthatha nyathelo bani ngoba kunzima bakithi kunzima akula passport engathathwa nge-R8,000 R8,000 uyakuthatha ipassport yokuya ngaphi hhayi uxolo sibili ngaleyo ndlela sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kathi kwenzakalani kuma-passport office siyabona
sakonani balaleli be-studio 7 nezisebenzi ze-studio 7 ngilibingelele ekuseni ngisemaphisi ngithi lapha silohlupho olukhulu kakhulu sesilimile ingqoko nxa silima thina uhulumende usithengela ngamanamba amabhondi khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amatrekithi sibhadale ngamayusa amayusa lawo siyawathatha nga sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya ngoba silaplani so sidinga uhulumende angenele kumakhampani akhe wonke amatrektha lawa sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe kwathiwa ngawethu kodwa namhla selabanikazi so asisakwazi ukuthi thina senze njani sitsho ukuthi sinxusa ukuthi sisizakale khonapho uhulumende kasizwele lathi nxa kuyikuthi sifanele sibhadale ngeyusa kasibhadale lelo yusa thina esizalisebenzisa emasimini kodwa ngaye sibhadala ngamanamba emasimini sisebenzisa amayusa asikwazi ukuthi amayusa siyawathatha ngaphi sikhathana kakhulu le-amerika thina nxa sila sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale sibi njalo sicela ukuthi nxa amabeletho engenile sibhadale masinya so kathe sesilimi ukuthi sizabhadalwa ngomnyaka ozayo kodwa kathe sesihlanyele umumbu ama-input omumbu siyawathatha nxa imali singayiphiwanga so siyancenga sibi sitsho ukuthi sincenga umusa ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo ungabi labanye abantu abahlukuluzwayo ungabi lesinye isizwe esihlukuluzekayo abalimi bemashoneni sibazwa bencuma kakhulu ukuthi imisebenzi yabo iyahamba ethi ngahamba njani imali singelayo siyancenga asiphiwe imali
Ntunga mina ngikhomo phini lonke emahlabeni zulu nabaka Studio 7 isimanga esikhulu la sesivele emdini omnyama kwakusilwa kuvuzama ngani iAfrika ngabe yonke ibambane beyinje kodwa sesivela manje sokungani iAfrika ngiyamapresident lamaminista kwenzakala njani desinto esikhulunywa lapha ibuhlungu ngoba abantu ababesilwa abantu babengafundi babengafundanga lezo yisilo yikhuluma noma singafuni ukuyikhuluma kodwa ibuhlungu ngoba into esezikhulunywa lapha zizwakala ukuthi zikhuluma njani cela ntungamikumo silibingelela lonke leli hlobo nalokho elikukhiphayo sikuzwa sokungani iAfrika ingayenza into ebonakalayo njalo kowayesilwa kakhulu uMandela labo nkomo babekhuluma nge-Afrika kukhona omunye umuntu okhuluka kukhuluma ngayo i-Afrika singathwalisani nzima abantu asizameni ukuthi into zabantu zilunge ukwenzela kungazabele ubutsotsi ngani la manje into esiyenzakala manje ayi inzima vele iyasethusa futhi vele simi ngezinyawo ezinyaloze ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo celo leso ukuthi akhe lizame ukuthi lingi-Afrika lilungise into yendlela kumbe uzokuxosha vele abantu indawo zonke sokufuneka kuhlale bona abantu abangayiba bakhuluma leso zilungu phawe sebesebheli kumbe sibheli kumbe sitswana sapho hayi akhe lizame ukuzama ukubonisa ukuthi lingabantu lingathathi into yabelungu bahleli kahle manje but ingasama ngayiloke lilumana njengezikawu lilumana njengezinja sokungani ngenxa yebethi size ibhabhuni phela babeqinisile niyabona
sanibonani bantu be-Studio 7 labantu bezimbabwe bonke nathi bantu bezimbabwe ake lihlanganise ingqondo zenu ndawonye lokhu ukuthi kuthiwa amapresident azagcwala ilizwe omunye nomunye esithi ngile phathi yami lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngapi akula lutho olungatshintsha lawo ungaze ube ngupresident uzafana lomna ngakhona nomsuhle kati yena angatshintsha ngani ngelamali tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngaphi bayakwazi nokuthi wayingangeni elizweni bayakwazi libabuze bayilithathele imali nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu bezimbabwe baphume futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhubi akhangele izinto zabantu bona ababempumalanga bazambulala bembulalele ezombangazo usebenze kakhulu kakhulu lo Tsvangirai uthe sesifo abe semkhiphile sefako wakhe uthe siyangcwaba uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale khathi ezinampa sebeqalisa okunye akukhangele
salibonani ekuseni kwalamhla kustudio 7 hayi mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle ngiyathukana angazi kungakho amameseji amangabalwa okhulumayo uGodfrey Moyo komabulana into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF but yibo abakontrola yonke into seZimbabwe kodwa abantu bayathaya abantu abababophi kuyibo istate angazi ukuthi into efana naleyo umuntu mayebo ewona ezweni othingelakho ubuye ungambophi mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe kumele bebotshwe ngobani o kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni uma abantu labo bebuya besilwa nabantu lathi silwe labo asazi ibuhlungu linto eyenzakala eZimbabwe impela siyacela ubelieve gawule ngoba yibo abakhulumela iZimbabwe noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga nangu uMabutho Moyo la ukhuluma into efana lekagawula angazise lafundiswa into eyiwani ukuthi amanga liyakhulume liyanela sithwele nzima bakhithe eZimbabwe sizazithathela umthetho ezandleni
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AP ithi inani labantu asebebulewe lizulu lesiphepho i-typhoon kwele Philippines lonyaka selikhwelela yaku-146. I-Voice of America ithi umholi webutho leMalawi uGeneral Vincent Nondwe usexwayise abezombusazwe ukuthi batshiyane lokungenela kundaba zebutho ngoba lokhu kungabangela ukungahlaliseki. Singene kudaba lweMelika. Uhlelo lukamongameli Joe Biden olujonge ukuthuthukisa umnotho phansi kwesikhwama se-Build Back Better lukhanya soluphelelwe ngumphako ngemva kokuba ilunga lebandla likaBiden elama-Democrats. USenator Joe Manchin oweWest Virginia ephumele egcekeni izolo wazisa ukuthi akaseyi kusekela lolu hlelo. Lokhu kutsho ukuthi amademokrasi kaselandlela yokupasisa lesi sikhwama edale lesenethi ngoba leli bandla lingelawo amanani adingakalayo. Lanxa ebikwa ebethembise uBiden ukuthi ulakho ukuvotela isikhwama lesi nxa kungehliswa imali yaso ephose ingene ku-$2 trillion. UManchin utshele umsakazo weFox News izolo ukuthi usesukile lapho njalo uthe akulandlela angavotela ngayo lolu hlelo. Le yinto esolwe kakhulu isikhulumeli sikahulumende kaBiden uJen Psaki esithi uManchin wephule isithembiso asenza kuBiden lakumalunga ebandla lakhe. Abanye bathi amademokrasi alakho ukunqotsha kukhetho lwamalunga ephalamende ngomnyaka ozayo nxa engehluleka ukupasisa lesi sikhwama. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo esekela amademokrasi umnumzana Dan Moyo.
Well, obviously, kuzoba yi-campaign issue, but ukuthi to what extent kubeka ama-Democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-Republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront ngoba labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-Democrats lama-Republicans ngoba i-bill edila with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayi-need le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have-nots ayayi-need ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care mayena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthole ukuthi laba ama-have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe Manchin ngoba i-West Virginia is mostly Republican even though yena engumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to i-tune ye-constituency yakhe and that's why. But kuzolimaza ama-democrats ngoba kuzokhombisa ama-loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 581 abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele kuthange bevela phandle. Abaningi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa i-COVID-19 kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso ye-Ibhethi likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurawundi kobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.